Endabeni zethu lamhlanje lilo Kip Stube. Upastor Ivan Mawarire obotshwe ngolwesithathu esethiswa icala lokuzama ukususa uhulumende weZimbabwe embusweni okungekho emthethweni uhanjiswa emthethwandaba. Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe selethule enye njalo imali yohlobo lwamabond notes. Sizabe sixoxa losakhulayo ubuthi lwezinyathi okade eseMelika ekhankasela okuphathelane labasakhulayo njalo lezentuthuko. Kwezemidlalo, yiliphi iqembu elizanqoba emdlalweni oqakathekileyo we-Africa Cup of Nations Finals kwele Gabon? Bakhona yini abathi ngele Egypt kumbe iCameroon? Iqembu le-Highlanders FC likhangelelwe ukuyazilolonga ePolokwane kwele South Africa ngesonto lilungiselela imidlalo yalonyaka eye-Premier Soccer League. Uhlelo lezemiculo olwe-Woza Friday sileqembu labo maskandi elibizwa ngokuthi amafika mahle. Tiyani indlebe lizizwele. Kulafto kulamhla sihlolisisa ukubotshwa kukamfundisi Ivan Mawarire owenhlanganiso ye This Flag campaign owethiswa icala lokuthi wayefuna ukususa uhulumende weZimbabwe embusweni okungela mvumo. Lithini ngalokhu Zulukandaba? Thumelani imlayezelo yenu WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318, inamba leyo njalo 001-202-465-0318, kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngoba 7 ntambama kumakakasi athi 919 AM, 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilo shortwave. Lingakhuthwa ukuthi siku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.